Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 31 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Nasikhangele kwenzakala khonapho lokunye nje okwenzakala endaweni ezithile. Bathi silawo umcabango wokucabangela ukuthi ingxenye udlakela lingakhula nesikhathi sisiyafika kukhetho.
Iningi labantu lithi selihlalela evalweni lisesaba ukwehlelwa ludlakela lwezombusazwe ngesikhathi ilizwe selilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo.
Izethu sibatshela ukuthi abantu bathini ngokwenziwa ngale phansi ngoba kwezinye indaba kabazazi izinto ezenziwayo ngani. Thina sikhuluma labantu on a daily basis. So siyababisela ukuthi khona abantu bathini ukwenzela ukuthi nxa sebelungisa imithetho balungisa imithetho emihle ezwalana nabantu.
Abalungisa impahla etshiyeneyo labanini stolo bakhala ngokusilela kwemali elizweni. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezilama-permits aweZimbabwe special permits sezixwayiswe ukuthi ziqaphele imbiko yamanga esabalala ebulenjini be-internet ephathelane lalezo ngwalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe ofika kusilinganiso samachumi amahlanu lambili ekhulwini 52% uthi usehlalela evalweni esesaba ukwehlelwa ludlakela lwezombusazwe njengoba ilizwe seliqalisile ukulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Le impumela ekhitshwe inhlanganiso ye-Afrobarometer namuhla ngemva kophenyo lwayo oluqondane lokhetho. Abantu abahlala emadolobheni kanye labesifazana yibo abalokwesaba okukhulu ukwedlula besilisa lozulu ohlala emaphandleni. Inhlanganiso le ifumane njalo ukuthi amachumi posi ayisishiyagalombili abantu afuna ukhetho luqhutshwe ngendlela ecacileyo njalo ezasuthisa wonke umuntu kungela kwethuselwa kumbe udlakela. Ngakolunye uhlangothi inhlanganiso ekhankasela ukuthula elizweni iZimbabwe Peace Project sikhudaze uMongameli Mgabe ukuthi esole udlakela okusobala njalo exwayisa abasakhulayo beZANU-PF azahlangana labo ngolwesihlanu ukuthi akumelanga baphatheke kundaba zodlakela. Umhlangano kaMgabe labasakhulayo laba eMarondera uyingxenye yohlelo lwakhe lokuqhuba imihlangano labontanga elizweni lonke jikelele esizwa izikhalazo zabo. Sixhume umqondisi weZimbabwe Peace Project uNkosazana Justina Mukoko wachasisa okunengi ngenkuthazo yabo.
Umbiko wethu uhlose ukuthi ngoba umongameli njalo enguye umkhokheli webandla elibusayo eleZANU-PF elomkhankaso lo umthathu ukuthi ahambe ayohlangana labasakhulayo, sithi thina njengeZPT sicela ukuthi athathe leli thuba ukuthi akhulume labasakhulayo bebandla lakhe ukuthi babone ububi bodlakela ikakhulu sikhangelane lokhetho lomnyaka ozayo. Njalo sibona ukuthi lithuba elihle ngoba uhlangana labasakhulayo. Abasakhulayo yibo esibabona kakhulu bephatheka kudlakela lwezombuso welizwe. So sicela ukuthi uMongameli aphume acace ngobubi lubodlakela lwezombusazwe sisiyaphambili sikhangelane lokhetho ku-2018.
Umbiko oyethulwe yi-Afrobarometer lamhlanje uveza ukubana abantu abayisilinganiso sokungamachumi amahlanu lambili ekhulwini i-52% bayesaba ukuthi bengahlangana lodlakela oluqondiswe kibo phambilini kokhetho. Ungathini ngamazwi la?
Nxa sikhangela obekusenzakala kuma-by elections edluleyo kusukela ngo-2015 kusiya kulo nyaka, ngikhola luyakwazi ukuthi i-by election njalo esiyikhangeleleyo kuthundura. Nxa sikhangela obekukwenzakala khonapho lokunye nje okwenzakala endaweni ezihlukeneyo, ngathi silawo umcabango wokucabangela ukuthi ingxenye udlakela lungakhula ngesikhathi sisiyafika kukhetho. Yikho sikubone kuqakathekile njengezekudidi ukuthi sithi thina umongameli welizwe sikhangelele kuye ukuthi aze ukuthi sikhangelele ukhetho olunjani. Lokhu sikukhangelele ukuthi kume kuqaqe embikweni wakhe azawethula kwabasakhulayo.
Unkosazana Justina Mukoko ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project sixoxela eHarare. Abalungisa impahla etshiyeneyo labanini stolo lamhlanje babe lomhlangano wokuhlaziya imisebenzi yabo edolobheni leHarare, lapho abakhale khona ngokusilela kwemali elizweni. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lumhlangano welangeli lodwa wenzelwe eHarare namhlanje uhlanganisa abakumafekitali alungisa okutshiyeneyo, amabhizimusi afana lezitolo lama-supermarket athengisela uZulu. Unkosikazi Rosemary Siyachitema ngumqondisi wenhlanganiso emela ilungelo labathengi Consumer Council of Zimbabwe, njalo uthi lumhlangano uqakatheke kakhulu ngoba ubuthanise abathengi, abalungisi bempahla etshiyeneyo labalungisa imithetho yelizwe ngezokuthengiselana.
Sifuthi sikhulume labantu bamashopu abe-RBZ, sibatshele ukuthi abantu bathini ngokokwenziwa ngale phansi, ngoba kwezinye indaba kabazazi izinto ezenziwayo ngale. Thina sikhuluma labantu on a daily basis, so siyababisela ukuthi khona abantu bathini, ukwenzela ukuthi nxa sebelungisa imithetho balungise imithetho emihle ezwalana labantu.
Phakathi kwabangene kulumhlangano kube labemidlalo ama-artist lama-brand ambassador ogoqela imbongi elodumo u-Albert Nyathi, othi abezitolo bengakhohlwa isiko lesintu kuzinto abazithengisayo bezingenise njalo labo kuma-supermarket abo.
Yikho ke ngila ukuthi ngikhulume ngamahewu, ukuthi amahewu aqakathekile okunye kwamadrinki lokuthi endulo sivele sasivele sinatha amahewu. Amahewu aqakathekile ikakhulu ebantwaneni ekwakheni umzimba. Fene ekudleni kwesintu kwakungala mafutha kakhulu, labo sikawudo nanilani. Khathesi wena sekule mikhuhlane eminengi esasivele singelayo kangako, enjengabo-sugar diabetes labo-blood pressure, asibuyeleni ekudleni kwesintu.
Umsekeli kasibalukhulu webhanga lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana Khuphukile Mlambo, utshele lumhlangano ukuba leli bhanga liphakathi kwemizamo yokulungisisa udaba lokusilela kwemali elizweni ogoqela ukusetshenziswa kwamakhadi ezitolo lemali ekumakhalekhukhwini e-mobile money. Kodwa unkosikazi Siyachitema uthi abathengi bakhala ngendlela osomabhizimusi asebezithengisela ngabo intengo ezitshiyeneyo lapho bethenga ngamakhadi lokubhadala ngemali uqobo.
Lapho kwa-introduce kwama-bond notes, abantu babesebebona esitoleni kuthengiswa lama-price amathathu, okuthi khona ungathenga le-bond note, ungathenga le-swipe, ungathenga le-cash, babaya ku-charge imali ezingakanani. Lokhu kuyenzeka khonokho.
Lo mhlangano ungenwe ngabathengisa impahla etshiyeneyo okugoqela okubazwayo abafana labe-TN Harlequin, abe-N Richards, abe-Echo Cash, abe-Buy Zimbabwe abakhuthaza ukuthengwa kwempahla elungiswa elizweni, abaqhuba umsebenzi wokuhlolisisa amandla kagetsi abe-ZERA lenhlanganiso eZimbabwe National Chamber of Commerce ZNCC labanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Sokusungulwe umkhankaso okhuthaza owake waba ngumphathi ntambo wezama-industry kuhulumende wezanu-PF uMnumzana Nkosana Moyo ukuthi encintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Umkhankaso lo uqhutshwa ikakhulu enkundleni zebulenjini phansi kwendikimba ethi hashtag run Nkosana run. Kubika uNompumelelo Moyo.
IZimbabwe ikhangelele ukuqhuba ukhetho ngomnyaka ozayo ka-2018. Inhlanganiso ebona ngezokuvota, iZimbabwe Electoral Commission, iphakathi kwekwethula imibiko yokukhuthaza abantu ngokuqakatheka kokubhalisa ukuba lelungelo lokuvota. Kumaviki ambalwa adluleyo, uMoyo uke waphatha kancane ngesifiso sakhe sokufuna ukungena kukhetho engelabandla lezombusazwe alimeleyo. Osokulandelwe ngulumkhankaso ophuma enkundleni zebulenjini kodwa uveza ukuthi uMoyo kasuye owusunguleyo ukukhuthaza ukuthi ancintise kukhetho. Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Ofuzwayo uthe kuyajabulisa ukuba lomuntu onjengoMoyo ofisa ukuphatheka kukhetho.
Kuhle ukubona kube labantu abaningi bazayo bafuna ukuncintisa ukhetho, especially umuntu ovela kulomkhono welizwe, ngoba balutshwana abantu abathi bevela kulomkhono welizwe bezibone bengabantu abafana laba balelungelo lokuthi bemela isihlalo sokuba ngumongameli.
Isikhulumi sezaphu uMnumzana Iphithule Maphosa uthe kuhle ukuba uMoyo ufisa ukuncintisa, ngakho ke bamfisela inhlanhla, kodwa ethi kweleZimbabwe kukalutshwana ukuthi umuntu ozimele yedwa anqobe ekhethweni.
UMoyo yindoda ehlonitshayo kakhulu emhlabeni wonke jikelele sikhangela ezemabhizinisi lokubanjwa komnotho. Sibona ukuthi njengesizalwane seZimbabwe laye ulelungelo lokuphatheka ekhetheni olubuyayo, njalo kungenza ukuthi kube ledlabuzane kakhulu kulaba abancintisayo.
Kumaviki ambalwa adluleyo kuke kwaba lemibiko ephuma kubafundisi ethi iZimbabwe ilakho ukubuswa ngumuntu osuka phandle kwelizwe. Osekuthiye abantu bethiye udlebe ukuthi uMoyo yena uhamba ngaluphi unyawo, njalo angaba phakathi kwalabo abangakhokhela ilizwe na. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sihlaziya udaba lwamaphepha abahlala kwele South Africa aweZimbabwe Special Permits. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhlangothi olubona ngezempilakahle olwe World Health Organization luthi ukubhema igwayi sokubulale izigidi ezisikhombisa zabantu ngomnyaka. I-World Health Organization yethule lumbiko kunanzwa ilanga lokukhuthaza ukuwekela igwayi emhlabeni jikelele ele-World No Tobacco Day. Kufe amalunga esipholiseni amahlanu ngemva kokuphoselwa kwebhomba emoteni ekade ekiyo kwele Kenya lamhlanje yamadabuka kusa esigabeni seLamu County. Amapholisa lana kanelwa ukuthi angabe ehlaselwe ngabalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezaphiwa amapermits ohlobo lweZimbabwe Special Permits sezikhuthazwe ukuthi ziqaphele imbiko yamanga ethulwa ebulenjini be-internet kwamanye amaphephandaba lakubo WhatsApp isithi isicho okungasiqiniso ngalokho okufanele bakwenze belungiselela ukuphelelwa isikhathi kwamaphemisi abo mhlaka 31 ngompalakazi. Kubika uBenedictine Hlapho.
Imbiko yamanga mayelana lokuthi abeZimbabwe abalama permit ezSP kufanele benzeni ekuphelelweni isikhathi ngompalakazi isitshenye ngilididekile kanti abanye sebeze badlelwa imali zabo. Eminya lembiko ithi abeZimbabwe laba kababhadale i-2500 ebantwini abathize ukuze baphiwe imvumo yokuba izalwane zakwele South Africa. Abanye ke kuthiwa bathumele konke okuphathelane labo kukheli yebulenjini ethile ukuze bahanjiselwe izicelo zabo kugatsha lwendaba zasekhaya. Osekothusa abaningi ukuthi kulelinye iphephandaba elethule umbiko othi umphathi ntambo wendaba zasekhaya kwele South Africa uthi abalamaphemithi la sebengayaqala ukuyafaka izicelo zokuthi bengezelelwe iminyaka. Umgcinisihlalo weZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqokuthi Mabhena ongomunye wabakhulumisana logatsha lwendaba zasekhaya ngalolu daba uthi konke lokhu ngamanga aluhlaza tshoko.
Sithanda ukuxwayisa uZulu lo ophethe amaZSP ukuthi konke abakubona kuthiwa i-statement ezivela kuminister kumbe ku-Department of Home Affairs kumele baqale baye kuwebsite ye-Home Affairs. Nxa i-statement leso singekho kuwebsite ye-South African Home Affairs Department kutsho ukuthi lesi statement asilona iqiniso.
Amazwi kaMabhena asekelwa ngumbiko wethule lugatsha lwendaba zasekhaya yeviki ephelileyo. Isikhulumeli salolu gatsha uMnumzana Thabo Mohola utshela umsakazo we-Eyewitness News ukuthi idale labaphathi ntambo lisaphakathi kokukhulumisana ngalolu daba, ngakho wonke umuntu kufuze alinde isimemezelo esiza kwenziwa ngumphathi ntambo ngemva kwesinqumo saleli dale. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Khulumani Njayo uthi bakhathazeke kakhulu ngembiko yamangale ngoba iza kwenza ukuthi loba sekuleqiniso bangazihluphi.
Ukuqhubekela phambili kukahulumende weSouth Africa ethule ngendaba yamaphemithi sekungenise izalwane zeZimbabwe eziningi phakathi kokwesaba okukhulu ngoba bakhona phela ababengene ku-amnesty yokubana bathatha ama-documents wabo bewasarende betshintshanisa phela lama-permits. Sekunzima ngoba sekukhanya ngathi kwakuyi-trap yokubana begcine bese bevaleleke eceleni njengalokho okubonakala kuzokwenzakala manje.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Washe Mabizela yena usola ugatsha lendaba zasekhaya kuleli ngokwehluleka ukutsho into ecacayo ngalolu daba kungakhathalekele ukuthi lwalukwazi eminyakeni emine edluleyo ukuthi amaphemithi la azaphelelwa isikhathi.
Indaba yamaphemithi iyasikhathaza kakhulu. Asisakwazi ukuthi siplane phambili ukudlula uDisemba. Konke ama-plans wethu sekumele aphelelwe ngoDisemba kuze akwazi ukuthi uzoyenzakalani. Even ma ugcine imali ebhenki sokumele ukuthi masifika ngabo-November soyikhiphile yonke imali ebhenki, awukwazi ukuthi kuzovalwa or kuzohamba kanjani emsebenzini, awukwazi ukuthi uzogubeka kanjani usebenza ungenapermit.
Kulezi zalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 ezathola amaphemithi la ezSP kwele-South Africa. La maphemithi abhalwe ukuthi kawasoka ngezelelo iminyaka, ngakho abanini bawo kuzafuze babuyele kubo. Ugatsha lwendaba zasekhaya lwahlelwa khuthaza abeZimbabwe laba ukuthi baqale ukudinga imvumo yokusebenzisa la amaphemithi avele ekhona ngoba la awe-ZSP azavalwa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe lamhlanje sixoxa lonkosikazi Adelaide Moyo ohlala ePennsylvania khonapha eMelika. Unkosikazi Moyo ongomongikazi uthi kunzima ukukhulisa abantwana eMelika ngoba begcinwa ngendlela ehlukile etshiyane lekhaya. Asizweni uGibbs Dube weStudio 7 exoxa loMamoyo obesembuthanweni wezizalwane zeZimbabwe ePennsylvania ngempela viki.
Ngisebenza esibhedlela kakhulu ngikhanyela igeriatric abadala.
Ngasithi siyaqathaniswa ukusebenza kwalapha lokwezimbabwe umehluko ungaphi?
akuna mesuko kangako kuyafana na nje ifjaso ukukhangela abantu isizwe abantu abangezwa kuhle kusiya ngamanisi abalawo sizana nabo baze balulame babe ngcono ngibona kuyafana
ke ngathi ngena ke kwezamasiko abantwana libafundisa njani amasiko la
mina okwami kakhulu ngiyazama ukuthi baqhubeke behlanganela njengegeth together isla wena leyi befunda like ukudla okushiyeneyo besuka lapho futhi lokuvakashela ekhaya bayihlanganela nabafowethu labo bakhule besazi ngesikhasha yabo
singathi ke amasiko anganagcinakele khonapha ofisi ukuthi abantwana bebekwazi ukuthi leli lisiko lakithi kungabe kuyini
ngicabanga ukwazisana ukwazi abantu kakhulu ukuhambelana nenhlonipho abantu bakithi bayahlonipha kakhulu kufanelesithi abantwana babakhule benjalo behloniphane
ngasikhuluma ngenhlonipho sibili abantwana bakhathi sibanjani nxa ikhuleke kakhulu lapha sengesibona abanye bangikhona mani kuyahlupha
uqhubeka ufundisa kakhulu uqhubeka ufundisa abantwana ngenhlonipho uqakatheka kwakho kakhulu mina engikwenzayo ukubakhulisela enkosini uhamba labo e-church bangena e-Sunday school bahlanganele nabanye fana lokuthanda kuyamakha umntwana
ye kumakha kanganani ngakugcine funda okuningi ongaphandle kwegumbi
hayi angiboni kunjalo ngibone ngani bayasizakala kakhulu especially ezinkonzweni
okunye ongathi okumele kufundwe ngabantwana ebazalini babo ikakhulu nxa wavela eZimbabwe kungabe kuyini
ukupheka
kubayenelisa yini ukupheka
ngiyabafundisa
ukuthi bapheke
abakhohlwa bapheka futhi ukupheka ngibafunde ukwenza nje imisebenzi ye-2 day take care of i-home ukwenza ukuthi labo ngase bekhulile bakwanise ukuthi bazenzele babe independent
kodwa ukuthi bakwanise ukuthila sibili sithole umtshengisa sibili sicina umntwana sekwenza khona
ngokuqhubeka kokuphathisa ye
ukubona kwethu kuyaphathisa kakhulu kumbe
kuyaphathisa kakhulu ukuphikelela abasabe bavuke bekwenza bekwanisa ka-1 but ukuphikelela bephikelela
elinye ke isiko ongabona ngani bangaliqhuba futhi yilephi ozomendo kumbe into ezinjalo lokuthatha kunjani kona kulukhulu
ezomendo lokuthathana kuthiyene kakhulu lapha but I think lapho njengamenzela amankazana ngiyabe ngifuna nje isiko lokulobola khona lapha ukuthi lami ngithole izinkomo lalala
bayalobola balapha yini mama
uzabafundisa
uthi jagala kona liyabuya lala phela abahamba bela amabhruku akuba phansi bayalobola bona
abaloboli ngoba abakho culture yabo kodwa I think ngingabafundisa bangakhulu
nxa sevuyile isiko
lesendo wami umntwana ngingamkhulu
abazali bakhe bangabe bawazi ke
nxa befuna wami umntwana bazafuna
kodwa ke bakhona yini abantwana bezimbabwe abathathanayo ilakele kubone khona okusenzakala njalo kulotsholisweni
singakuboni kangako kanti ngiyakubona ukuthi sengengezwa ngabo bayabuyela bakwenziwa ekhaya njeninjalo
wena ngokwakho nxa sikukhangele sibili ubona ngazane abantu bakho ufisa ukuthi babe yini nxa sibuya ezamasiko
njengamasiko asekhaya siyafisa ukuthi babuyele bayenze khona lokuthanda kakhulu esasikwenza kakhulu okwespecial okumyakhayo umntwana amasiko akithi ekhaya abayakha abantwana sibili babe umntwana ohloniphekayo singakufisa khona lokuthanda ukuthi abantwana bakhule bezihlonipha ehlonipha umhlaba nokuya benza bamukeleke kusofa yakhe
okunye akumelanga babuyele ekhaya nje buya tshengisa ogogo into ezinjalo bekugcine ngazani bafunda into ezwakalayo
kumele babuyele
unkosikazi Adelaide Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ePennsylvania khonapha eMelika obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Sesifikile isikhathi sohlelo lweMandela Washington Fellowship. Lizakhumbula ukubana lohlelo olwasungulwa ngumongameli Barack Obama ngenjongo yokuthuthukisa abasakhulayo vezwekazi le-Afrika. Bazaqala ke ukusuka emazweni abo kumaviki amabili edluleyo okugoqela abasakhulayo beZimbabwe besiza ngapha eMelika ukuzoqhuba izifundo kwezamabhizimusi la kundaba zobukhokheli emakolishini atshiyeneyo khonapha eMelika. Umike wobe uxoxe lomunye wabasakhulayo abakulolu hlelo unkosazana Nkanyezi yethu Malunga ukuze sizwe okunenginga lolu daba.
Ngithabe kakhulu angazi kungathi ngiyaphupha yeah ngathi ngiyaphupha angikacabangi ngakho angikwazi ngiqale ngathi ngicine ngathi ngithabe ngalolo hlobo.
Kahle kahle wena uyenzani empilweni? Ungumkhokheli wenhlanganiso na noma uyasiphathula ihlelo nje eZimbabwe?
Na ngiyasiphathela ihlelo lapha eZimbabwe. Ngi fashion designer, ngiya producer lamalembu. So ngokunjalo ngaqala into yami ikhampani okuthiwa iGanu.
Ngombono wakho kuyini okwenza ukuthi bakhethe wena ukuthi ube ngumunye ozaba kuhlelo lolu?
Mina ngiyathanda ukusebenzelana labantu abadala ngoba balolwazi olujulileyo. And ekusebenzeni kwami labantu abadala ngase nanzelela ukuthi kuhle ukuthi umuntu asebenzise ama indigenous knowledge systems, ulwazi lonolana abalalo, from ukupenda amalembu lokuphendula umbala wezigqoko ngama dye a traditional omnyi omganu. And the other thing, mina impahla engiyidesignayo I also ngiyanakekela abantu abadalwe ngendlela ethiyeneyo kulathi ama disabled.
Woza wena Mother Mary.
Mina ngabe lo muntu obandlululwayo.
Awungitshele ke sizomi, ukhangelele ukuthi uzafundani kuhlelo lolu okuza kusiza ngasemsebenzini wakho?
Ithuba leli livumela ukuthi umuntu ahlanganele labantu abalemvela phetshiyeneyo, ngakho balemfundiso ezabe zithiyene. Ngokunjalo from izinto ezebhizinisi, leze-art, lokunye lokunye, ngiyethemba ukuthi I'll be able to take so much from abanye enzahlanganela lapho.
Lapho ufunda la kwele Melika, uzabe ufunda ngase-coalition liphi?
Mina ngiyabe ngise-Lehigh University ePennsylvania.
Nguwe wakhetha lelo kholishi ngoba bakunikezile bathi hayi wena uzahamba ngale?
Banikezile, ngabona babone kufanele ukuthi ngiye khona phansi.
Unkosazana Nkanyezi yethu Malunga ngomunye wabasakhula beZimbabwe abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Kwezemidlalo lamhlanje si uJoseph Njanji uxoxa lo Marvelous Nakamba ngokudlala kwakhe ezweni laseHolland.
Isizini esanda kuphela eka 2016-2017 ibe ngenhle kakhulu kumdlali wenguqu uMarvelous Nakamba, yena odlalela iqembu leVitesse Arnhem elizweni leHolland. Lo mdlali oleminyaka engamashumi amabili lantathu yokuzalwa ukhethwe ngabalandeli beqembu leVitesse njengomdlali wesibili kuluhlu lwabadlali abadlale kuhle kusizini ephelileyo ngemva kokuba iphathisele iqembu ukuba liphutshe imidlalo yalo lisendaweni yesihlanu engalaneni yemiklomelo. UNakamba uthi yebo kambe uyakuthakazelela ukuba abalandeli bayakunanzelela ukuba ubeqhuba kuhle, kodwa ukumjabulisa kakhulu ukuba iqembu lakhe lenelise ukuphakamisa inkezo yeDutch Cup okwakuqala selokhu lathwetshulwa yingwe ngomnyaka ka
1892. Ngiyajabula ukuba ngakhethwa ukuba endaweni yesibili, kodwa okuqathekileyo kimi ukuthi senelise ukuphakamisa inkezo. Kodwa lokho ngilethemba lokuba lami ngomunye umnyaka ngizakhethwa ukuba ngumdlali odlale kuhle ukwedlula abanye.
UMarvelous Nakamba indodana kanozinto ebambela iqembu leWange 120 Nakamba njalo uqale ukudlala kusigaba saphezulu esenguqukuleli yasePremier Soccer League eleminyaka elitshumi lesithupha njalo edlalela iqembu leBantu Rovers. Iqembu leBantu Rovers liqhubekela phambili lisipha ithuba abafana abancane njalo uNakamba ukhuthaze abadlali laba abasakhulayo ukuba basebenzise ithuba abaliphiwa yileli qembu.
I think they have to believe in themselves. Abafana kumele babe lokuzikholwa njalo lokuzithemba. Njalo kuqakathekile ukuthi besebenze ndawonye njengeqembu ngoba bengenelisa ukuveza ikhono labo. Balakho ukufika kachana ngalomdlalo wenguqu.
Okwamanje uNakamba uyingxenye yeqembu lesizwe elilungiselela ukudibana leqembu leLiberia emdlalweni wokuqala kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kwimidlalo ye-Africa Cup of Nations. Iqembu leZimbabwe leLiberia akusibaya sikaGroup G ndawonye leDemocratic Republic of Congo kanye leCongo Brazzaville. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kwanelo kwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Iningi labantu lithi iselihlalela ebhalweni lisesaba ukwehlelwa ludlakela lwezombusazwe njengoba ilizwe selibhekane lokhetho. Kwanelo kwalamhlanje mthokazi omuhle olivalelisayo nguNtungamile Nkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.